I-albinism yisimo esibangela ukuthi umuntu abe lejwabu elimhlophe ngenxa yokusilela kombala wakhe ngokomdabu imelanin ngesilungu. Inhlanganiso yeZimbabwe Albino Association ithi abaphila lesimo lesi babhekane lenkinga ezigoqela ke ukubandlululwa ngumphakathi lasemisebenzini, ukuthola amathuba, ukuchiswa ke kakhulu lilanga okubangela ukuthi bahlaselwe imvukuzane yejwabu iskin cancer ngesilungu, ukudabuka mahlayana kwezindebe kanye lokungaboni kuhle emehlweni. Isiphathamandla sale inhlanganiso unkosikazi Mercy Mawungani Zechimanga uthi ngemva kokukhankasela amalungelo abo kabanzi kusukela ngomnyaka ka-1996 sokusiba lenguquko kundlela abaphathwa ngayo lanxa nje ihamba ngonyawo lonwabo.
Kubatana kwedu kuti tibude nechinhu chimwe chete uye to amplify our voices as one force.
Sithi asikhulume ngazwilinye ukuze sizwakale kuhle.
Unkosikazi Mawunganise uthi loba nje zisaziningi inkinga abaphila ne-albinism ababhekane lazo, bayathokoza ngokuthi uhulumende usevuma ukuthi amafutha abawagcobayo ukuze bavikeleke ekutshiseni ngelilanga ama-sunscreens ngesilungu angene elizweni phansi kohlelo lwe-essential drugs list. Khona athi kubanikeza ithemba lanxa engakatholakali kalula lawa mafutha ngabaningi abane-albinism. Osebenza labaphila lesimo lesemadebeleland umnumzana Sanders Muntsanga uthi baphila nzima laba bantu.
Abantu abale-albinism balohlupho ikakhulu kakhulu olwamehlo. Amehlo abantu abale-albinism balamehlo angaboni kuhle. Njalo abantu abale-albinism ijwabu labo linzima kakhulu ngoba litsha ngelanga. Ilanga liyabatshisa kakhulu okokuthi libangela umkhuhlane okuthiwa yi-skin cancer. So sikhangele ngokuthi abantu abale-albinism isikhumba sabo lesiyana kumele sivikelwe elangeni ngoba ilanga yiyo inkinga enkulu emzimbeni omuntu ophila nge-albinism.
Umuntsanka uthi uZulu laye kumele aphathise abantu labo njalo engababandlululi.
I-discrimination kutho ukuthi umuntu ongakwaziyo ukuthi lo umuntu ngumuntu nje ofana nalaye umkhangelela phansi, abanye bayenyanya abantu abale-albinism. So ngimlaleli wonke ngiyalitshela ukuthi abantu abale-albinism ngabantu njengabanye abantu. Asibaphatheni kuhle, asibahambiseni esikolo abantwana bethu esikolweni abale-albinism, singabakhangaleli phansi. Abantwana abale-albinism bayakwanisa ukwenza yonke into enziwa ngomunye umuntu ongela-albinism.
Igqwetha elilwe lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi intuthuko ikhanya isiba khona kucele lezemithetho kulandela ukwethulwa kwe-National Disability Policy nguhulumende nyakenye, kodwa uthi kumele kwengezelelwe indlela abantu abanje abaphathiswa ngayo kwele Zimbabwe.
Usathola ukuthi esibhedlela kathesi imitshina esetshenziswa ukuncedisa abantu abalemvukuzane akula. Uzathola njalo ukuthi akukabi lula ukuthi abantu labo bathole amafutha abawasebenzisayo. Uzathola njalo ukuthi akukabilula ukuthi bathole amanglasi abawasebenzisayo emehlweni.
EZimbabwe abantu abaphila lesimo se-albinism babikwa bezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000. Usuku lwanamhlanje lunanzwa phansi kwendikima ethi United in Making Our Voice Heard. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.